Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2021, Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lo mkhakha omutsha uto awuvela kwele India ikakhulu abantu ayibawuzwa nje njengoba yakuwe wakhulunywa kuma radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhw abatholakeleyo, kodwa ukuthi kade uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi, abantu bazi ukuthi kule COVID nje.
Lanxa sokulo mkhakha omutsha we-coronavirus OAB1617 ovelela kwele India ofunyenwe ekhwekhwe, kubikwa kungaqiniswanga i-lockdown kulelo dolobho njengalokho obesokusabalele enkundleni zokuxhumana ezebulenjini.
Kwimali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level maybe singawukhangela kabili. Okokuqala kumele sikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuprinteni le ukuthi inizimu sekhe ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators. Siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini ngapi imali abaziholayo.
Uhlangothi olukhangeleyo ukuqhutshwa kwemhloliso olweZimbabwe Council Examination Council ZIMSEC selwethule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imihloliso lonyaka. Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi wengoma zomdumo wokholo lesiKristu uLouis Coupe ehamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uqaphele njalo uthatha amanyathelo afaneleyo ukwenqabela ukumemetheka komkhakha omutsha wegcikwane le-coronavirus OAB1617 ovelela kwele India okufunyanwe ukuthi usufikile edolobheni leKwekwe. Kodwa ubikwa elandula ukuthi idolobho leli selivaliwe ngendlela ye-lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Abanye abahlali beKwekwe abakhulumele Studio 7 bagcizelele ukuthi ngempela baziqhubekela ngemisebenzi yabo njengenhlala yenza ngoba kungela lockdown. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyibulawayo Progressive Residents Association utshele Studio 7 ukuthi iningi alikabi kwazi ngomkhakha lo ovelela kwele India kumbe weSouth Africa ngoba litshona liphatheke ngokuziphandela.
Ngazikhangela indaba yeCovid lokuziphatha kwabantu, abantu sebezithele ngaqandayo ikakhulu ngenxa yokuthi inani labantu asebesifa bebulawa umkhuhlane weCovid-19 selincane kakhulu. Mhlawumbe ngelanga kungafa one, umbe vele kuzobe iphela iview kungafa ngamuntu. So konke sokusenza ukuthi abantu bazitshele ukuthi mhlawumbe igciwane selidlule, umatsha abhuqele osedlule. Uzafika lanxa ungena kumbe kusemabhasini la kaZupco ukusanitizer sokuyimvela kancane vela kusenziwa. Abantu lanxa sebengena emabhasini bayazikhiphela ama-mask nje babethwe ngumoya. I-mask sigqokelwa nje umthetho njengoba sigqoka nje izicathulo lamabhuluke, kodwa ukuthi singabe sikugqokelani bona nto ebantwini sokuphelele konkani. Ngoba lanxa ukhangela nje abantu abazithengisela edolobheni iningi labo liyabe liwagaqile ngaphansi kwesileva ama-mask. Ukhangela abantwana besikolo bagqoka vele abaningi nxa sebengena esikolo ngoba kungumthetho ukuthi kawungene egedini ungagqokanga i-mask. Bangafika emaklasini iningi labo nxa kuyikuthi ombali sikakho kumbe nxa kuyikuthi nje babodwa isikhathi se-break vele abaningi yafika ukuthi babe yisibhubhubhu beyisiqumbi bezixoxela lamamaski akhona bengafakanga. Kunjalo-ke labantu nxa bevele besazana bezihlalele uyafika mhlawumbe lokuthi abasethuki njengakuqalisa ukuthi kuyabulala, kathesi hhayi abantu sebezithele ngaqandayo nxa sikhangela indaba le-COVID-19.
Kulo mkhakha omutsha lo owe-COVID-19 ovelela kwele India ukuthi usengenile elizweni, abantu babezwe ngakho lokhu yini kumbe sesibala lalwana weSouth Africa?
Lo mkhakha omutsha uto awuvela kwele India ikakhulu abantu ayibawuzwa nje njengoba yakuwe wakhulunywa kuma radio lapho ukuthi kulabantu ekhwekhw abatholakeleyo, kodwa ukuthi kade uvele wona ungumkhakha onjani hayi abantu abakwazi, abantu bazi ukuthi kule COVID nje ebivele sesihlezi layo kususela kumnyaka ophelileyo njalo sebezithele ngaqandawo ngayo. Kodwa lokho ukuthi umkhakha umubi njani hayi mhlawumbe songaqalisa khona ukuthi abantu baqalise ukunanzelela nqa kungenzeka amanani abantu ababhubhayo baqanze njengoba sesiya ku season yomqando bese siya kulesi sikhathi somqando lokhu bezicabangela nje ukuthi iCovid yona lana iCovid abayazi basebephile layo bazibhokela amamaskawo nje bangabona amapolisa kumbe banganqabe siyahlangana endaweni ezithile lapho kulabantu khona abaningi kodwa nqa bejayelene bavele kabagqoka amamaski abantu lanqa abantu baqomosela ukuthi hayi sisesikhathini esibi asihlanganeni sibe linani elingaka kodwa uzafica ukuthi njengoba ngengathi ukuthi uzubukho uvele kaku-observe khonaokungaabacabani bebuthene so nxa kukhunywa nge-social distancing uzubukho kanti wayena enga-social distancing ukuze abantu phela bangathelani umkhuhlane ngoba kathesi sibona ngathi uzubukho sengaba nguye i-major driver ye-infection nxa engathi yaqhamuka ngoba abantu babuthana kuye khona phakathi lanxa bemmelele
Lowo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo, ugatsha olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus libulele abantu ababili izolo kuphela lahlasela abangamachumi amabili lantathu 23. I-COVID-19 isihlasele abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,635. Selokhe yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo yabulala abedlula inkulungwane elengxenye yayo i-1585 asebehlatshwe umjovo wokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 615,296. Uhlangothi olukhangele ukuqhutshwa kwemhloliso olweZimbabwe School Examination Council iZimSEC seluthule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imihloliso lonyaka. Uhulumende uthi uzaphathisa ngokubhadalela ingxenye yendleko lezi kodwa lanxa kunjalo abazali bathi imali le inenge kakhulu ngoba iholo labo liphansi. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlelo lokubhalisa ukubhala imihloliso yokugqiba umnyaka seluqalile eZimbabwe. Abantwana kanye labazali baveze ukukhathazeka bethi isikhathi abasiphiweyo sincane kakhulu ukuthi bahlanganise imali efunekayo. Unkosikazi Claudia Machida okhulume emele inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi kuzaba nzima kwabaningi lonyaka.
Thina njengababalisi sizosihlukumezeke kakhulu ngemali eqanjwe yiZimSEC ukuthi yiyo emele ibhadalwe ngumntwana ngomntwana ukuze abhale imihloliso yakhe. Singakhangela abazali abaningi basedubeni lokuswela imali ngenxa yama-economic meltdowns ngenxa ye-COVID-19. Mbono ngani uhulumende yisikhathi okumele a-provide education for abafundi bethu according to section 75 of the Constitution. Abantwana bonke kumele batholiswe ithuba lokuthi bakwanise ukufunda bakwanise ukubhala imihloliso yabo. Uhulumende ukhuluma nge-surplus of the budget. Sikhangelele ukuthi i-surplus leyi ifakwe towards ukubhadalela abantwana i-exam fees ukuze bonke abantwana bakwanise ukubhala imihloliso yabo ngoba imali eqanjiweyo imali eningi.
Umnumzana Vusumuzi Sithole ongumzali uthi imali efunekayo ilobuhle lobubi bayo nxa kukhangelwa umumo womnotho okhona elizweni.
Ukukhwezwa kwemali ebhadalayo ngama-candidates for i-O-level A-level maybe singawukhangela kabili. Okokuqala kumele sikhangele ukuthi kulama-cost involved ekuprinteni lekuthini iZimSEC ikwazi ukuthi ibhadale ama-invigilators. Siphinde siwukhangele futhi ngakwenye isayidi ukuthi bona abantu baya-afforda yini. Ungakhangela iningi labantu imali abaziholayo izimali ezincane kakhulu, abanye bayamali ezingaphansi koma-R10,000, abanye phansi kwe-R20,000. So ukuze kwanise ukuthi iafodi ukuthi ibhadalele abantwana kusesikhathi uyatholi lo mntwana ku-olive lo ku-A-level engabi yi-1 bebe baningi kasuka kuhluphe lokhu. So i-challenge enkulu kakhulu, imali zakhona sihlakangela le mali abantu abazikholayo akuhambelani.
Unkosikazi Sukoluhle Mdlongwa ngomunye wabazali olomntwana obhalayo lo nyaka laye okhala ngokuqonga kwendleko.
Lesesilohlupho, it's a very big challenge ukukhwela kwama-examination fees ngoba yeyi iningi lethu abazali lasebenzi siphila ngokuzithengisela ubambe lokho and ukuthi umntwana afike isigaba sabo-A-level kumbe O-level yabudonsa enzima konxa ngafuthi sokukhwele kangaka kuzaba i-challenge kakhulu ngoba sure bangaka abantwana abazakwanisa ukuyifika i-A level kumbe O level nxa sivele sidonsa nzima ngefizi la ekhwele kangaka. Hhayi, sokunzima sibili, kunzima kakhulu. It's a very big challenge for us abazali, especially kathi sungakhala abantwana benzanga kuhle the past year, so iningi kumele libuyele esikolo.
Omunye wabasakhulayo abafisa ukuphinda ukubhala uNkosilathi Mpofu uthi abazali abayiholi imali efunekayo.
Sesiyibonile imali efakwe izimseke registration. Imali enkulu kakhulu esingeke sikwanise ukuyihlanganisa ngesikhathi esincane esesiphiweyo. Mina ngangibhale last year after 6 months, izinto azihambanga kuhle kakhulu sonke njengoba sisazi ngenxa ye-coronavirus. So besithi ngizaphinda ama-subject ami la angu-4. Manje sengizaphinda ngithini njengoba kumele ngikrashe, kumele i-registration fee ngikalakathi yemali liningi kakhulu. Ngeke sikwazi labazali bethu kabayiholi leyo mali. So besicela nxa ku-possible shwale sizweli lathi nje ama-private candidates kumbe i-government ingenele ukuze ukuthi sikwanise ukuthi sibhale lo nyaka, ukuze ukuthi sifeze amaphupho ethu njengentsha.
Indleko zokubhadalela imihloliso yezinga le-A level ikunkulungwane ezimbili lamakhulu amane amadola eZimbabwe, i-2400. Kuthi indleko yokubhadalela izinga le-O level ingaphezu kwenkulungwane lengxenye, i-$1,648. Laloba kunjalo, uhulumende uthi yena uzabhadalela isilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini, i-55%, kuthi abazali babhadale ama-45% ekhulwini, i-45%. Umbiko okhitshwe ngumphathintambo wezemfundo uMnumzana Kane Mathema uthi uhulumende uzakwenza isiqiniseko sokuthi abantwana besikolo ababhala imihloliso ezikolo benelise ukubhalisa ukuze babhale imihloliso yalonyaka kungela kuphanjaniswa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezizimeleyo abasebenza labantu abakunhlangothi ezichiyeneyo bathi kungumlando wamalunga edalela eParliamente ukulondoloza isisekelo sombuso selizwe esavotelwayo ukuze kwenqatshelwe ukuguqulwa kwaso mahlayana ngabasembusweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni obe ugqokwe ngabenhlanganiso ezimele International Republican Institute, IRI, yona esekela inhlanganiso eziningi kwele Zimbabwe emsebenzini wokukhuthaza ukulondolozwa wombuso okhululekileyo wentando kaZulu. Lumhlangano ukhangele kakhulu indlela idayela eParliamente yeZimbabwe elisebenza ngayo, ikakhulu ekulolokweni kwemithetho yelizwe engaphambani lesisekelo sombuso. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaze ukuba zibone ukuba amalunga edayela eParliamente aqhuba umsebenzi wabo kungela kuyamela icele loba kungenela kwahulumende esebenzisa imithethwandaba. Omunye wabangenela umhlangano uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kumele amalunga edayela eParliamente abekwazi ukuthi umsebenzi wabo ngowani sibili.
I-legislator yethu izo rubber stamper okuyabe kuvele ngathi ku-executive because ungakhangela kaningi ningi legislator bethu abarepresenti abantu kodwa bayirepresenta iparty. Iparty ithatha i-legislative agenda from i-executive. As long as i-system yethu inje abantu kabakho represented.
Siqhubeke sithi udubo lukhona kwamanje ngolokuthi iParliament yeZimbabwe ipha amandla amaningi kumabandla ezombusazwe.
Fine, abantu ama-legislators siyavotela, but ngesizathu sokuthi ama-legislators abe vele ezinhlanganisweni, i-legislative agenda ivelela ku-executive. Abantu iningi labo babe vele ephathini beyiba o-chef.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Mavela Sikhumalo okade ekhona laye kulo mhlangano emele inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, ACT, okuhluphayo ukuba uzulukana lwazi ngomsebenzi weParliamente.
Hayi, ingenza njani thina ukuze sikwanise uku-influenza meaningfully i-legislative process? So sibona kathesi ukuthi sikhangele ku-workshop lay kukhona okuningi okufuze sikwenze ukuze i-institution yethu yeParliament ikwanise ukuba effective njalo ikwanise ukuprotecta i-constitution. Kathesi into esiyibona iprotectwa ngama-partisan interests at the expense of i-constitution yethu.
Omunye njalo okajeza emhlanganweni lo unkosikazi Motsiba Lenari yena ukhala ngokunganazwa kwamazwi abesifazane kwezentuthuko yelizwe.
I-constitution yethu ikhuluma ngokuthi omama labo sokumele bathole amathuba 50-50 alinganayo kwezokubusa and decision making processes. So thina ebesikukhuthaza ukuthi instead of ukuthi kubebe bephiwa i-66 lesiyana, kuqakatheke kakhulu ukuthi bakwanise ukuthi sithole amathuba awe 50-50 nalawo akhulunywayo. So thina ebesikufisa kakhulu ukuthi siyayibona ukuthi i-PR it was a move yokuthi khona njengoba omama bebe bebengaphatheki kakhulu kwezombusazwe. So for that it was a good initiative ukubavulela amathuba, but sinebe sesikukhangelela ukuthi from there sesifuna ke ukuthi siqhubeke sikhangelela ukuthi i-constitution ibe implemented ukuthi labo mama bethole ama 50-50 nalawana.
Kodwa umsekeli wabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo yena uthi angaboni okusolisayo ngokusebenza kwepharlamenti yeZimbabwe.
IZimbabwe ine 14 years, you know, ithole uzibuse and ngowami umbono mbone nganayi hamba kuhle sibili sihamba kuhle ngoba
idale parliamente lisole kakhulu ngabaningi kumaviki asanda kwedlula ngemva kokupasisa umthetho wokuguqula isisekelo sombuso owe amendment bill number 2 olokhe udala ukuxokozela kuhlangothi lomthetho ndaba kuze kube manje. Lokhu kugoqela isahluko esiphi amandla kumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhetha abahluleli bemthetho ndaba yaphezulu okwenze wangezelela uJustice Luke Malaba eminye iminyaka emihlanu esebenza yena sokumele aye kumhlala phansi. Lokhu kuludaba egudwini ngoba kunje lasemthethandaba kulenhlanganiso eziseluludaba emthethandaba. Ngomgqibelo odluleyo umthethandaba wehighcourt unqume uvimba uMalaba ukuthi aqhubeke ngomsebenzi, kodwa umphathintambo wezemthetho uvuke ngolaka wakhweza olwakhe udaba emthethandaba weSupreme Court ephikisa isinqumo seHighcourt. Mele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine elizweni. Abomanyano wokholo lesiKristu weZimbabwe Council of Churches, ZCC, bathi isimo esiselizweni okwamanje sesidinga ukuba izizalwane zikhethe indlela eyiyo ezizayilandela ukwakha ilizwe phakathi kokumangalelana emthethwandaba kumbe eyokukhulumisana. Intatheli yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugceleyo.
AbeZCC bavive lokhu encwadini yabo ehlela indlela okumele ilandelwe ukuxazulula inkinga yeZimbabwe elibhekane nazo. Unobhala weZCC uReverend Dr. Kenneth Mthatha uthi bona balandela okusembhalweni okukhuthaza ukuxoxisana kungalwiwa, esithi ngoba bengakholwa ukuthi indaba lezi zingalungiswa okugcweleyo ngendlela zemithethwandaba.
Kuzodinga ukuthi ilizwe libe le-process, indaba yenkulumo ezigcweleyo, hashi ukuthi sibambe lezi zinto in a piecemeal way, ukuthi sibambele sichiye sibambele sichiye, ngoba indaba zonke lezi zihlangene zidinga ukuthi uma sizokhuluma ngendaba yomthetho sizomela sikhangele igcwele, ngoba indaba engakapheleli indaba ye implementation ye constitution yeZimbabwe, indaba enkulu kakhulu edinga ukuthi isizwe sikhulumisane ukuthi izoyenzwa njani.
Udaba lokalo obengu Chief Justice Luke Malaba umfundisi Mthatha uthi ungumzekeliso ukungaqalathekiswa komphakathi. Abezombusazwe bona bapha imibono echiyeneyo ngalenkuthazo. Isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo kubandla elibusayo leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi leli lilizwe elihlezi lilandela iziqondiso zesisekelo sombuso ekukhetheni inkokheli.
IZimbabwe ayihlalelwa etafuleni ukubonisana abantu ababili abathathu kube sokuthiwa hayi le yimpumela ezolandelwa ngumuntu onkhathi. IZimbabwe kumele iyekhethweni, ingayekhethweni wonke umuntu uyabe ebelendlela yokuzi-expressa. Asingeke sathatha abantu ababili abathathu sithi yibo asebeza decide ukuthi iZimbabwe kamanje.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabasakhulayo kubandla eliphikisayo ele-MDC Alliance uStephen Juma uthi ukhetho alukaze lwaluqeda udubo oluselizweni kusukela ngomnyaka ka 1980.
Elections, yes, they are constitutional guarantee that must happen, but there is a power.
Ukhetho lungenziwa ngokusemthethweni, kodwa udubo ikuba kulamanye amabandla angensitha asetshenziswayo ukungenisa abantu ezikhundleni kuleli lizwe okwenziwa ngabakubutho. Ngivumelana nalowo mbono othi sidinga ukuxoxisana, kodwa makube zingxoxo eziguqela wonke umuntu. Kumele kube ngezivumela inhlangothi zonke, kuhlalwe phansi bavumelane abantu ukuthi kuyiwa ngapi njengelizwe.
Then people dialogue and agree.
Isikhulumeli selinye njalo ibandla eliphikisayo ele-MDCT, umnumzana Witness Dube, uthi bona bazimisele ukusebenzisana labamanye amabandla enhlelweni zenhlalakahle kaZulu lentuthuko.
Lapho okumele sisebenzisane khona lohulumende ukuthi silethe inguquko siyakwenza, kodwa lapho abasuka ke benze okudiliza isizwe babe bedilize bodwa bona njengebandla elibusayo.
UDube uthi okunye abangakho yikubona ukuba uqhuba kuhle na uhulumende obusayo kanye lokuyiqeda imisebenzi yenkohlakalo. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Democratic Party uDr. Uraya Izembe uthi kudingisiswe ukuba kuyini sibisibili okuhluphayo elizweni, kuqhutshwe ingxoxo ezigoqela wonke umuntu hathi abamabandla ezombusazwe kuphela.
We need therefore to adopt a conflict resolution mechanism.
Sidinga ukuthi sisebenzise indlela yokulungisisa inkinga zethu ezobeka uZulu elizweni phambili. Ngenye indlela ngithi kulesidingo sokuba kusetshenziswe indlela esekelwa ngamabandla avelela ebantwini, hathi kumabandla ezombusazwe.
But citizens and all their groupings.
Eyokuya emithethwandaba uDr. Zembe uthi ingasebenzi ngoba kungasimuntu wonke ophatheke kiyo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lendlela yokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ingazake isebenze eZimbabwe ukuqeda ukungezwani phakathi kwabantu. Lezi ngezivalisa ingxoxo ezenzelwa eLancaster House ezaletha uzibuse ngomnyaka ka 1980 esalotshelanwa phansi ngomnyaka ka 1987 phakathi kwamabandla awezanu PF le-PF ZAPU kanye lesivumelwano sikahulumende womanyano ese-Political Global Agreement esalotshwa phakathi kwe-ZANU-PF, i-MDCT eyayikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai le-MDC eyayikhokhelwa nguprofesa Arthur Mtambara ngomnyaka ka-2008. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bathabe kakhulu ngesikhathi leZimbabwe selilungela ukubuyela kusimo sokuthola ithuba lokubukela imidlalo yamaqembu adlala esigabeni saphezulu awe-Premier Soccer League ngemva kokumiswa kwemidlalo yonke ngokuqhamuka kwebhubhane lwe-COVID-19 nyakenye. Kusasa kule midlalo ezadlalelwa endaweni ezine zelizwe. Kodwa umdlalo omkhulu okhangelelweyo ngomncintiswano wenkezo eChibuku Super Cup oqala kusasa usungulwa liqembu leCaps United enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi eleDimbare iDynamos leBosso zinqikelana ngelanga elilandelayo langesonto. Uhlelo Woza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo wokholo lwesiKristu uLouis Coupe hamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ bephethe idlalade labo elitsha. Untungameli ingoma Studio 7 usethulela lolu dava.
Lateleli lilengoma ezilichumilane njalo lilesihloko esithi ahambile amaqhawe. Nango ukhuphe ezethula
wahamba 20 kilometers nje mouse ude plum ukufika kithi lapha kwezinyama kwalapho engikhulele khona yiko kithi lapha kana umculi wezokholo wegospel odume ngokubhala ingoma zegospel kakhulu ngibhala igospel maskandi ngibhale nezemtshato kanjalo.
Ingoma ezikuleli dalante zigoqela ethi yilo leli isabatha akisabisiphe nguye yedwa ngokunqoba bazali bami muntu wenyama kanye lethi umhlobo weqiniso. Abathanda ukuthenga idlalate lakho balithola njani kuphi?
Abathanda ukuthenga umculo wami bawuthola kimi uqobo nakwabanye abamphathela ama-CD. Kodwa okulula nje ukuthi beze kimi ngibalayele ngezindawo ngezindawo lapho umculo wami otholakala khona. Inamba lezi ezibiza +27 71 934 7670 +27 71 934 7670 yoke inamba yami WhatsApp. Ufuna isiti lami unithola lapho.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Engizokutshiyela isizwe sakithi sonke nje emagumbini oma nomhlaba bezwa leli phimbo ukuthi ke umculo usezabuya omningi kakhulu njalo futhi ngibathulukazi lapho endimini yomculo engisezokwenza ngokusebenzela isizwe sakithi ukuthi ke yonke into nje eyenzekayo ekhaya sizoyiletha nje ukuthi ke kumele kulungiseke laphana laphayana sizoletha amaculo gospel sizoletha amaculo kumaskandi sizoletha amaculo okusho ukuthi ke kuzoba namaculo abukhali kakhulukazi.
Uphuma ke enkundleni uLouis Khuphe leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ ngale
zomdumo okholo lesiKristu uLouis Khuphe ehamba leqembu lakhe le The Worshippers of Jesus Christ lapho ke bebephethe idlalade labo elitsha. Singake hlobane yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa sekulo mkhakha omutsha we-coronavirus OAP-1617 ovelela kwele India ofunyenwe eKwekwe kubikwa kungaqiniswanga i-lockdown kulelo dolobho njengalokho obesokusabalele enkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Uhlangothi olukhangele ukuqhutshwa kwemhloliso olwezemsek selwethule indleko okumele zibhadalwe ngabafundi ukuze babhale imhloliso. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje Oliver Lelisayo. Yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.